inhlangano vele uhulumende kaMnangagwa bengafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare, ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanwa yini, i-pressure esiyenza ngani ani bayacegisa kanti bayakhulula isike yade bezibophile. Kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi bemnike imvumo ukuthi akhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kaMnangagwa ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu, kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sibili ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Nti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hhayi sokungena ezitridini, ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufuna ukuyakhuluma, kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi bantu beZimbabwe sesidubekile, uhulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza. Ubona ngazathi kungani kuyasilela khonokho ukuthi kaningi silwela ukuthi sifuna ukuyakhuluma labantu. Kasitshela ukuthi sifuna ukuthini, sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima. Ubona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba Mnumzana Chirodza, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Ngibona engamazwi amahle kakhulu. Unganandlelela kuma WhatsApp group, unandlelele kubo Facebook nakubo Twitter, vele ezingi zonke lezi ezisekulenjini. Uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza ngisuka bathi section. Kodwa phela uyananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esithi esithiwa bottom up approach. So ingeni yabo action kuhle ngazi vela phansi, ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action, uthi wena uyangena esidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esidini nxa ivela ku-followership kubalandeli alokho kulungile kakhulu. So ngibona amazwi kaMnumzane Fuzwayo engamazwi amahle, ngamazwi ukuthi lami ngatana laye uMongameli uChamisa singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje, kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela utitsha wenjube nabantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli nokwethula ifulegi bengene ethareni. Bakwenzile babe bengene ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no, in your communities on this particular day akula muntu osuka ku-area yakhe, wonke umuntu toyitoya engaphi esendaweni yakhe. Because ukuthi wena kuthiwa uqeda inyanga yonke uhlala namapholisa usithi kwakhona ngifuna ukuthi nimvumele ngenza i-state of the nation address, i-state of the nation address yakho engiyokutyela abantu ukuthi kwakhona ngumntu kutoyitoya. Lokhu uyakwanisa ukuthini through your national executive, through your party structures kwehle uhulumente lingamethusanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka. Mbanza jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane.
Mnumzana Chirodza, uthini wena ngalokhu?
Okwenjuke kuhle, kodwa uzananzelela mfowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjuke, ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga. Phela kulakho ukuthi bengabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated. Kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe, lama-teacher la alungiselwe. So zananzelela ukuthi azange si issue statement isenzele ukuthi bengasoli abantu. Ongananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku majority age.